VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 26 kuzibandlela 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla leZANU-PF basekela uMongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumente zingenzi ubukhohlakali.
Amazwi kamongameli atsho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona, kokusukela kubukhokheli khona ngale, bakhona abantu abangcolileyo.
Kodwa abaphikisa uhulumende kaMnangagwa bathi ukhuluma angakwaziyo umongameli welizwe leZimbabwe.
Okusimangalisayo ukuthi akuliven one ophezu kwafanalo sekuwavotha, kodwa makungafunga azweli ukuthi bona labanabhururu bakhe yibo abenza ubugwelegwele.
Umbalisi weNjube High School wancedisa abantwana besikolo lesi ukuba batshengisele emgwaqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo njalo labantu abamaziyo.
Ayikuthi ngothiwa ngumntwana yethu lapho endihlala khona bafika bathatha bakuthetheyo batshiya bedilize izwe batshiya benze izinto ezi-upside down larata labantu apho endihlala labo.
Ingakhuthiwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane logolo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla leZANU-PF basekela uMongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumente zingenzi ubukhohlakali. UMongameli wethule amazwi la asola ubukhohlakali namhla emhlanganweni we-International Pastors Deeper Life Leadership Conference eHarare wabafundisi abadabuka emazweni atshiyeneyo obuqoqwe yiZimbabwe Assemblies of God Africa Forward in Faith Ministries. Uthe ilizwe lingeke liphumelele nxa iziphathamandla zikahulumende zisenza ongethembeki. Lokhu kusekelwe ngabalandeli bebandla lakhe. Omunye wabo ngumnumzana Philip Gawule.
Amazwi kamongameli atsho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona, kokusukela kubukhokheli khona ngale, bakhona abantu abangcolileyo abanjalo, abanye bazafumanisa kabengcolile. Ngokunjalo umongameli lapho uzama ukuthi abeke sobala ukuthi akula ukuthi ngubani, kodwa-ke khonapho ikakhulu kubukhokheli obuphezulu kumele abantu bashiyane lokwenza izinto zokugwelegwela. Yikho okunjalo okubalwayo ukuthi ngezinye indlela uhulumende wethu angaka akumelele anjalo aye phambili ngecorruption ekhona. I-corruption le ekhona ingaqedwa kuphela yindlela yena leyo umongameli atsho ukuthi ongcolileyo kaphume ame phandle engabi khona ey'nhlelweni lezi ezikhona zokukhulumisebenzi womntu.
So siyabona ukuthi-ke kulezinye iziphathamandla zikahulumende eziyake zibotshwe, kodwa zingabotshwa-ke ziyakhululwa. Sizwile njalo ngeviki ephelileyo iZimbabwe Anti-Corruption Commission ikhononi sithi bangazi bebopha abanye abantu bakhululwa ngesiphangiphangi. So kutsho ukuthi lokhu kwenza ukuthi ungathembeki. Ubona zani pho kumele kwenziweni, ngoba khanya zani lokhu okuyinto kuyahlupha lokho?
Gibbs, yazi into ekhuluma iqakatheke kakhulu, yena le nto ethi leyo ngumongameli la iqakatheke kakhulu. Yazi ukuthi isupho selukhona la yikuthi abantu sebengani abasela themba lokuthi uhulumende sibili ulokulwisa i-corruption. Yiko upresident wakhe yena bona bengabo abantu umthetho njengoba usenziwa abantu emakhodi ngale kumele la benze umsebenzi. Umsebenzi ukuthi onowenziwayo ukuthi umuntu ofumanisa le ocala kaboshe, kodwa uzabona abantu bonke abangenisa emakhodi bayaphuma bayazihambela, phumelenisa emakhodi uyaphuma bayazihambela. So konokwana aze kuthiya abantu bengani babona ngani ngamadlwane into eyenziwayo, kube kanti abantu bemele babotshwe amakhoti la ayenza umsebenzi bengayenzi into zokugwelegwela. Amakhoti la sekune-corruption kakhulu emakhoti la, yiyo ubona kusenza njalo. So babisele imisebenzi kamongameli emuva laba bantu, abamncedisi umongameli in the fight against corruption. If corruption kumele ilwise umuntu wonke, la makhoti la ayilwise, engafika umuntu esincatike emakhoti ngale abantu esiyabhatala izimali sebezibonakala bezihambela phandle.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Siphindeza xoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Patrick Ndlovu obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezaphu eMathebeleland.
Okusimangalisayo ukuthi akuliven one ophezu kwafanalo sekuwavotshwa, kodwa makungafunga agcwele ukuthi bona labanabhururu bakhe yibo abenza ugwelegwele. Akulezi ukuthi oyahambe usekubheni ngesitokisini awaga ekhothi baye badonsela emazidokisini kodwa akulo sivele ekhothi. So ayakhuluma amazwi amahle umongameli, sesimeleli i-action.
Limeleleni?
Sibone sebebotshiwe phela badonsela umthethwandaba. Siyizwa iy'ndaba zakhona zonke, ziningi iy'ndaba ezenzakalayo. Izimali ezigalakade ezisabisayo ezizathiwa kudenga imoto ilambogini, kudenge nomtakazibane. Imali yakhona sizothi ivela ngapi? But abantu bangungunu bathi kulobugwelegwele obuthile okwenzakalayo khonapha.
Ufisa ukuthi ngakwenziwani ukwenza ukuthi kulwisana lokungathembeki lokho?
Ngababotshwa abantu, umthetho awungakhethi ukuthi uzibani ngozibani. Okwakhathesi amapholisa ethu balekhu basele engqondo leyana ukuthi besaba ukubopha abanye abantu. Khathesi ngaye amaphosa aphiwa amandla okuthi babophe abantu bonke. Ngoba kunje ubugwelegwele bugcwele siyabubona. Kodwa kula action ukhuluma amazwi amnandi umongameli, kodwa amazwi akhe kawaqinise ngezenzo, kube izenzo kungemazwi kuphela.
Ye, siyabona ukuthi le Zimbabwe Anti-Corruption Commission ngiyakhuluma ngakho lokho ukuthi bangazi bebopha abanye abantu bayakhitshwa lingakajoni. So, konokho-ke ubona ngazani kungenziwa njani ukuthi kungenzakali konokho?
Lokho sokusithi yona kusezedena ngikwayayela manje Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Kodwa nasesifuna umongameli kumele abanike amandla ukuthi alandelisise ukuthi umuntu lana ongenile esitokisini waye ngathiwa ngemthethwandaba. Akulandelelwa khona lokho. Akulandelelwe ukuthi ungenile esitokisini aye phuthe emthethwandaba indaba yakhe yedi, hayi gwetshwa nxa egwetshwa, akhulule nxa ekhulule. Kodwa akula oyedwa phakathi wabo ofikayo emthethwandaba. Ngalekho komhlaba uyalingana. Esibona khona ukuthi umuntu ulecala mbekalacala. Kodwa nabaphendukele ezitokisini, ba umuntu akhona uyangena. Uzothi awuthenga amachikenini ethengele isitokisi sonke amachikenini. Uzothi wahamba wayenza ishopping e-South Africa wathenga amatinisi e-R23,000. Kodwa awusoze umbona into khona ehambe emthethwandaba.
Singathi kungani kukhona okuyesatshwayo la ukuthi engxa yabanye abantu bamumente okuthize? Akunjalo mfowethu?
Kukhona ngani kunjalo. Ngani kunjalo ngoba sizwile sifile inkalakate yindoda lapha engani bacabana lenkosikazi. Sozothi ukuthi hayi ungahanje umthethwandaba wabo kuyavela ezinye indawo. Kuvile kunjalo zikhona indaba ukuthi azokuphanda amangcwaba indaba lezi ahambe emthethwandaba. So yikho zifihlwa mthemba, yikho zifihlwa. Yikuthi nje umuntu ngeke esemsakazweni ngeke ukuthi uzwane wenze lokhu nalokhu ngoba kade ngalo ufakazi. Kodwa sekukhangele ngamehlo ukuthi hayi kunikwazantungwana la.
Umnumzana Patrick Ndlovu lilunga lebandla lezaphu, sixoxelaye ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America.
Umbalisi weNjube High School uwancedisa abantwana besikolo lesi ukuba batshengisele emigoqweni. Uthi sebethwele nzima abantwana besikolo labantu abaningi abamaziyo. Umnumzana Brian Mutsiba owabaleka eZimbabwe esedingwa ngamehlo abomvu ngabezomvikela uthi umntanakhe uwatshengisela emgoqweni labanye bakhe abedlula ikhulu lamajumi amahlanu 153 sebethwaliswe nzima ngamapholisa ensida labanye ababona ngezomvikela. Uthi izihlobo labangani labo bathwele nzima ngoba babuzwa nsuku zonke ukuthi waya ngaphi. Umuthiba ukwelinye ilizwe eliduzane lele Zimbabwe uthi ke kuyamkhathaza okwenzakalayo.
Ayisuthi ngothiwa ngumntwana yethu lapho endihlala khona bafika bathatha bakuthetheyo batshiya bedilize izwe batshiya benza izinto upside down baharasa labantu apho endihlala labo. They even further even went to uharasa abantu bengaphila labo inay pass bengena befika ezindlini zabo. Abanye banothelwa ngama-10 abanye banikelwa ngama-4 kuthiwa kudingwa mina.
Abangani-ke manje abesabi kangako abangani bakho?
Abanarizin yokuthi besabe ngoba insele mina ngiphuma labantwana ngaphuma ngiyi-1. So phuma labantwana phuma ngiyi-1 nxa yokuthi bona ade befuna mina abadingi mina. But bona nxa sosisebenza sebehlukumeza abantu abangadekanga phakathi kudinga station naleya kuthiwa kudinga mina sebeza badinga abantu ababengela lutho to that demonstration. Okuqine nje lokuqine sokuyinkinganayela mina.
Ulomlayezelo bani ongawutshiyela ilizwe leZimbabwe nxa kuyukuthi ungatshela iziphathamandla zelizwe?
Nxa beyathatha imali yesizwe sibili bethi thina siyithatha ukuthi sigijimise uBrian Mutsiba, hhayi mina ngithi ngibona ngani lokhu akulanakula mina. So ngabathi abathetha imali leyo nabathona begijimisa ngayo babagijimisa la amashuri gula athonambetha abantu edemba abantu ebulala abantu aligazi ezandleni ngabayenza into engcono kakhulu.
Umnumzana Brian Mutsiba umbalisi weNjube High School. Kodwa umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi umbalisi lo usefake abantu abaningi enkingeni, ngakho-ke kumele aziveze athoniswe ngumthethwandaba.
Yena ubalekele waye angabuyi azomele into yake akuqede ngokokuqala. Okwesibili singile sisizi ukuthi bona kathi indaba into lezisenziya ngapha kithi ke lamandebele emashoneni ngala kula abantu abazenzalo bayafunda babo even lama teachers sikhuluma kathi ngikhakela i-analysis yama-percentage amatitsha abuyela ezikolo ngale emashoneni inamba yakhona inani lakhona lingani liphezulu futhi bayadlula i-average of 70% amatitsha afundisayo owakathesi kodwa ungabuya ngapha kwela elamandebele balutshwani amatitsha abafundisayo abaningi abangapha kithi bazihlalele benze izinto ezinjengayena lo okhipha abantwana emaklasini singasibhadala amafizi wona idura kangaka abakhiphe eklasini esiyabasa ezitaradini lokhona yinto emele sizenzele sodwa singabadala ngale why sifuna uinvolva abantwana entweni engayishiyo abantwana bethu sifuna bafunde sigcina sesikhala ngokuthi even kubonast abasangeni ngoba abala ama-qualifications angkhona abala omat lama-science subject bekubeke sifa labantu abaziqoqoqo njengalowo ndoda lo okhipha abantwana ezikole basabe esitridini ngangaziphumeleni azingenele esitridini nxa ekungena esitridini ungasebenzisi abantwana babanye abantu especially abantwana bethu emathebeleni ngapha sifuna labo bafunde babe isikhwicamfundo hathi into ke sikubona amanyala lawa ayenzakalayo
siyabona njalo ukuthi uthi abangani bakhe umntanakhe labanye abantu abamaziyo sebethwaliswe nzima ngamapholisa ensida ama-CIO labanye abathize pho ke kuya ngaphi konke lokhu golide
ngakuye yena azoziphindeleyona wayezama ukwenzani ezethi yona kungahlishwa labo umntana njani obona kathi sisebengu ufela amafufu nabangani bakusefela amafufu yona kathi siseqazile kathi so ngikhuluma sombiza kaminyelo zakuzobona usethole iviza usewilekile sizama uzoze khuluma eseku-studio 7 khona ngapho emelika very very soon yindlela abayenza abantu ngayo le
umnumzana Joseph Juma lilunga lebandla lezanu PF sixoxe laye ekobulawayo
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-voice of america ese-washington dc lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 6175 laku-7255 ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave laku-short wave 4930 13860 laku-15460 kilohertz ku-live talks tholakala ku-short wave
abantu abaningi bathi bakabanelisi ukuya ezibhedlela loba odokotela abanye sebebuyele emsebenzini uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo
lo msakazo wethekelele isibhedlela se-Parelenyathwa group of hospitals lamhla ukuyahlolisisa ukuthi isimo sinjani selokhu odokotela babuyelayo emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi ngompandula nyakenye bekhonona ngeholo elinganeli indleko zabo osakhulayo uThapiwa Msonza uthi lanxa emukelwe kahle esibhedlela akalayo imali yokuhlawulela okunye kwalokho okumele kwenziwe emzimbeni wakhe
sengenziwa amathesti wonke okumele ngiwenziwe sekumele ngenziwe okuthiwa yi-endoscope kodwa kudinga ukuba ngihlawulele imali nakala eyekwemelika imali ebekukhulunywa ngayo iningi yikho osekungenze ngibe lokhu ngisesibhedlela odokotela kabadelani lami sebengidlula nje njengoba besazi ukuthi angibayihlawuleli leyo mali edingakalayo
umnumzana Khudzai Mashope obesesibhedlela lesi lapho akade esethekelela isihlobo sakhe esilemvukuzane yomlomo wesibeletho uthi lokhu kukhanya engani odokotela labongi bazithathela isikhathi sabo ukuthi belaphe izigulane
when we came in
isikhathi sifika esibhedlela ngolwesihlanu besizwa abanye abatholakala bekhona ukuba isimo besisibi kakhulu kusukwana zangemuva thina singakafiki bekungela muntu obesiza izigulane izigulane bezisiva nje obongikazi bengasihluphi ngakho sibone esinye salezi zehlakalo obongikazi bezimele nje bebukele umuntu eqhatha bengasihluphi ngaye waze wabhubha sikhangele ngawethu siku-resuscitation room lapho bekuthiwe silinde odokotela
khona
ingcwethi kwezokulondolozwa kwabantu umnumzana Thamsanqa Mangena uthi kuqakathekile ukuba uhulumende athuthukise ezempilakahle ngoba akuncedi ukuba labodokotela kodwa abantu besehluleka ukuhlawulela imali efunakalayo
okuqakathekileyo kathesi ukuthi uhulumende ahlale phansi labodokotela kukhulunywe kwazakale ukuthi okungekhoyo kuyini ezibhedlela okufunekayo
Odokotela abaningi babuyele emsebenzini kulandela ukuthola imali siwa ozabanika okuchiyeneyo bazathola njalo iholo likahulumende. Umuntu odinga uncedo esibhedlela seParinyathwa uhlawula $200 eZimbabwe, 200 bond, ukuze athole ugwalo lwesibhedlela, njalo uhlawula $600, 600 bond, nxa kumele alaliswe esibhedlela. Kasenelisanga ukukhuluma labodokotela, iziphathamandla zesibhedlela lesi, kanye lodokotela Paulina Sikhosana obona ngokuqhatshwa kwabodokotela ngokubuyela kwabo emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sikhangele ezamasiko okwamanje.
Sigcina amasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu.
Sigcina amasiko
babelobola.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikwele Botswana khona ngaleke esixoxa lo nkosazana Sethekeli Mdluli. Uma Mdluli ke ngomunye wabantu abangendanga udaba lwethu lamhlanje sikhangela
khona. Lonyaka izulu likhona.
Ye, akusitshele uma Mdluli, siyabona ukuthi abantu abaningi kulezi nsuku abendanga. Siyakwazi ukuthi lawa wendanga. Kuhamba njani mamdlule?
Angazi ukuthi ngingathi okubangela ukuthi abantu bengayendi. Kumbe ngabona impilo esiyiphilayo. Abantu kumbe sisuka sibe obaba labo bayesaba ukulobola abantu abangomama ngendlela yokuthi kabala mali. Kumbe isimo sangikhona esikhona emhlabeni angikwazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba ungathi uyabuza uyezwa abanye obaba besithi kangilani. Bakhona labo obaba abangathathanga. Labo mama njalo abangathathwanga. Amsha sisuka sibe sesikhangelana. Angazi ukuthi abanye babangelwa kuyini. Yabona ngombono wami ngibona ngani siyakhangelana kakhulu impilo esiziphilayo.
Ukhangelana lapha uJohn Mamdloli.
Kakhulu omama abanye bakhangela indlizwe. Angabona ingani ubaba lo uphuka kakhulu kuba nzima ukuthi azinikele kuyo. Abanye njalo uyakukhangela ukuthi lapha vele nyabe ngithatha isikhathi sami. Lo muntu asiye muntu engingayakhalayo. Abanye njalo okunye okubangela ukuthi obabungananzela ngobuningi bawelwa ukuba lo mkhuhlane wengqondo. Ibugebengu bagcina besiyagcwala emajele. Omama esikhathini esiningi singani inumber yi-2 baphezulu, kodwa kungakhutshwa inumber yabobaba basemajele labo mama abangaphandle, uyathola ukuthi engxenye kuyabhalansana ukuthi sonke ngabe siyathela imizi. Manje into ethupha yikuthi obaba bagcina besiyejele, begcina bebulawa, into ezinjalo, begcina abanye begula umkhuhlane wengqondo. Ungananzela kakhulu obaba abaningi abanye bayandelwe ngumkhuhlane nalowo. Angazi-ke khonapho ukuthi kumbe ngikhuluma okuyiso mbe ngikhuluma okungayisiko.
Ye, siyabona njalo lani-ke kukhanya ngizana abanye obaba kabasalilandi ukuze iphosa amazwi. So kuhamba njani khonapho?
Ikhona sithi abanye basuka bekhangele ilife yabo uyiphila. Like mina ngingu-business woman, ngiyathengisa. So abantu abangobaba sometimes babe sithi omama abanjengalaba ayikumkwanise cause uyazi ilife, sasuyabe sevuke kutshela ukuthi endinga imali lokho kwakho kwakungeni. Bagcina besitsho njalo nxa bekhuluma lami esikhathini esiningi njengomuntu osebenza i-public. Siyasuke le ngxoxo labo baba, uzabe sithi into ehluphayo lina lisuka libe selisiba la ma-powers amakhulu kakhulu okudlula thina singobaba. Ngingaba le nzuzo enilutshwane wena ungangizuza kakhulu. Yagcina sokungani kuya ubaba uyanyathezelwa kakhulu. But kuyabe kungekho njalo.
Ye, nxa kunjalo-ke ubona zani bayakwesaba kumbe kunjani njani, indawo ungazidingeli la ukhombise phela.
Abakhombi tuzengakhombisa kanje ngayehluleka.
Babe sithini mamdluli?
Hayi, babe sithi ngiyakuyawuna nje. Ungabona sesiba nesibindi sokubakhombisa kutho ukuthi vele asoze bengigwanise.
Bo-ke kodwa vela kujayelelekanga phela ukuthi umama akhombise phela kunjani.
Akujayelekanga yikho laba abathina zobe sithi ayo wena vele kuthi ubhayesi kukwanisa ngoba vele kuthiusuzikhombisela suyethulekile.
Hayi-ke siyabonga bamdluli, nithatheleli ithuba ukuthi mbonge umama uSethekeli Nyathi umamdluli ukhona ngale-ke kwele Botswana lake ndanga. Ungathina lokusasa mama.
Thank you Dube.
Hayi-ke simalapha namhlanje-ke uhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Khangela amanyama
ye omanje othi sikhangele ezabatsha silo makhiwobe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle, simpapo omuhle, yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomnashe Mtuzwa owebandla eleZanu PF. Siphatha udaba lwenkohlakalo oselubhahile elizweni. Mnashe ngiyakwamukela kuhlelo bafo unjani? Awusitshela umbono wakho malana ngalokho kwethulwe inhlanganiso ye Transparency International ngeviki edlule. Besithi akukatshintshi lutho kweleZimbabwe nxa sesixoxisana ngendaba zenkohlakalo.
Ngiyabonga kakhulu kuba kuhlelo. Ngithanda ukuthi mina inhlanganiso ye Transparency International yabongeka kakhulu ukuthi iloku ikhangele emazweni achiyeneyo. Ikhangela indaba zenkohlakalo lezo. Kodwa ukuthi bethi eZimbabwe akulanto etshintshileyo, ngibona ngani kungaba yize. Sesibonile ukuthi ever since 2017 November, iZimbabwe sekulunguquko enkulu kakhulu nxa sikhangele indaba ezobugwelegwele. Sikhangela kakhulu ngoba ever since ukungena kukamongameli ubaba uMnangagwa, sinanzelele ukuthi uhulumende usethethe inyathela lokuthi laye eqalise ukukhangela indaba lezi ezenkohlakalo. Okokuqala, uhulumende usethe up athwa ngama-anti-corruption courts. Okwesibili, i-ZRP layo isile unit ethiwa yi-anti-corruption unit. Okwesithathu, sibonile ukuthi iZimbabwe Anti-Corruption Commission inikwe amazinyo awo aloliwe ukuthi ibe lesi sinto, ibe njalo le advantage yokuthi la ikwanise ukuhamba i-investigator njalo ibopha isenzela ukuthi indaba zonke ze-corruption lijweleziwe.
Ingcwethu ezijiyeneyo zithi inhlanganiso le ayikayenzi lutho ukulisana ngalolu dubo. Ukubona njani lokho?
Mike, ngabe kuyikuthi for a long time abantu ngendlela esibone ngayo kuwotshwawotshwa noku-investigator abantu abaku-politics, yikho abantu zigcina becabangela ukuthi izakhi was established ukudila labantu abaku-politics, which is the wrong thing. Siyakwazi ukuthi ubaba uMnangagwa wawukhangele udizovile izek adikhona, i-commission adikhona, wafaka entsha ethungamelwa ngumama ujaji Moyo. Sibonile ukuthi into esizenzakala lapha sokulumahluko kakhulu. Indlela eyenza ukuthi abantu begcine becabange ukuthi into leyi isikhangele kwezombusazwe kumbeni kwezepolitiki, yikuthi abantu they are hungry for results, which is a very correct thing to do. But kumele nanzelele ukuthi umuntu wonke emhlabeni ngenxa ye-constitution yethu is regarded as innocent until proven guilty.
Munashe, njengentsha yebandla lezanu PF, kukhona na selikwenzile ukulwisana ngalolu dubo?
I'm a spokesperson of a youth league, but engingakutsho mina yikuthi sibonile i-national executive yethu a youth league iphuma le resolution eyokuthi they are going to be 100% against any forms of corruption. Sibonile last year bethungamelwa ngubaba uLouis Mathuthu besenza okuthiwa ngama-name and shame, bakhuluma ukuthi uzibani ukamele e-investigatwe. Thina sithi akube le zero tolerance to corruption regardless of i-power, of i-stature, of i-position.
Hayi, siyabonga Mnashe. Thwakazomuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha, kodwa siqhubekela phambili sixoxa labanye ontanga mayelana ngodaba lolu ngeviki ezayo. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho sabe sikhangela impilo eyaphilwa ngomuyi uDr. Oliver Mthukudzi. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Kwene lokwalamhla u-Oliver Lisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Thwakazomuhle, sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga ke Mike Hove. Wothi sikhangele ke ezokholo lesiKristu silontukamene ngomo.
Sokuyisikhathi sohlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukuba sibe lethuba lokuba sihlangane njalo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele ukuba kanje uKristu udingane empilweni zethu ukwenzela ukuthi siphile impilo emthokozisayo. ngikhangale kwabase Philip chapter 2 ngisuka ku verse 1 to verse 4 uyabhala lapho Paul ebhalela kwabase Philip uthi yena ngakho ke uba kukhona ukukhuthaza kuKristu uba kukhona ukukhuthaza kuthando uba kukhona ukuhlanganyela kukamoya uba kukhona ububele lesihawu gcwalisani ukuthokoza kwami ngokuba la ngqondo yinye libe lothando lunye libe lenhliziyo yinye lokuqonda kunye lingenzi lutho ngokubangisana la ngokuziqhenya kodwa ngokuzithoba lichaye sengathi abanye bangcono kulani kakube yilo lalo angakhaleli okwakhe yedwa kodwa kakhathalele lokhu okwabanye. Siyabonga kakhulu udaba luyakhuluma ukuthi lo owayengumkhokheli we-Salvation Army uWilliam Booth wathi sebona ukuba inkosi sisiyamthatha esuke lapha emhlabeni esesifa wasebhala basebemcela ukuthi alobeleke izigaba lamagatsha amabandla akhe wonke umlayelo wakhe owokucina. Bathi bona abakwazi ngembali bathi thiwa wabhala ibala elilodwa elathunyezelwa wonke umuntu thiwa wabhala wathi yena abanye. Ngakho nxa sikhangele ivangeli sikhangele uKristu nxa singathi siyanciphisa umsebenzi wakhe lapha emhlabeni kumbe nxa singathi siyanciphisa njalo umlayelo asinika wona ukuthi kumele senzeni lapha emhlabeni ngingawunciphisa ngithi abanye kutsho ukuthi uNkulunkulu ukhangelele ukuthi singazikhangeli thina kodwa sikhangele impila kahle sikhangele ukuhlala kuhle sikhangele ukuthi abanye bayamazi na uva njalo sibanceda njani. Abakhokheli abaningi ikakhulu lapha e-Africa uzikhangela yena lemuli zakhe kakhangeli abanye abantu. Umkhokheli wafunda ngaba lesikhundla wonke umuntu ahambe emphakamisile yonke into ibuye kuye ingayi kwabanye. Manje lapha siyabona uPaul uyasilaya ukuthi nxa singenza into engathokozisa uNkulunkulu nxa singenza into engayenza ukuba abantu bahlalisane kakuhle ukucabanga abanye kulezimpi eziningi ezenzakalayo emhlaba wonke ungakhangela uyekhangela ukuthi usukela ngapi uzabona ukuthi abantu abafuna ukucabanga abanye abantu basicabanga bona bodwa yikho kusuka kusiba lengxabano yikho kusuka kusiba lokubulalana ngoba nxa umuntu ecabanga ngabanye engeke ababulala phebanye bona lapho kodwa nxa ezikhangela yena yikho umuntu uyabezimisele lokuthi njikela bachabalale bonke labantu kumbe bafa ngendlala kumbe bafa ngokuthi abalamanzi okunatha kumbe bafa ngokuthi balemkhuhlane abalamali yokuya ezibhedlela kumbe bafa ngokuthi abantu ababa basakwanisa ukuya ezikolo. Nxa ucabanga ngabanye kumele kube umqoka okuhluphayo. Umbuzo esingabalayo ukuthi labo abakhokhela omunicipality bethu nxa kusenziwa ezomnotho ama-budget abandla silungisa ukukhokhela abantu bethu sibelusa siyabacabanga na kumbe sisicabanga thina sodwa. Ngakho ngiyalikhuthaza namhlanje ukuthi asicabangeni abanye.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba igama likaJesu siqalisa lomnyaka sisize ube sibe ngabantu abacabanga abanye. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Yes, ukuba lamhla ke uhlelo lwethu lamhlanje sikhumbulela ukuthi FC Platinum khanyazana sisukile phela kuCAF Africa Champions League. Singakagqibi ke uhlelo lwethu sikhangele kanje besikhokhela lamhlanje. Abalandeli bebandla leZANU PF basekela umongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumende zingenzi ubukhohlakali. Umbalisi weNjube High School owancedisa abantwana besikolo ukuthi batshengisele emgwaqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo labanye lamhlanje. Wolivalelisayo ngoKips Dube ngisithi asidibaneni njalo ekuseni ngoba 6.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. The coronavirus in China is being watched with a wary eye around the globe. The death toll is now 56 in China. Meanwhile, the U.S.